indlela inkulu ngizana kanti lapha abadala sekhala selenyanga ekhona ekhana about 4 months inga singawuthola umuntu lo wabadala wethusha wose kuthi labana labo abangakafinyele iminyaka efunakala yokuthi umuntu ethole kwisosha wose labo ama-prizes enkuvu ezitolo asesedula ama-10 kg TV za-$30 so ukuthi uthenge 50 kg ngawule muli sekunzima siri ayindlalo ikhona ibathwalise nzima abantu especially umkhulu wangithi lapha ejethe ukusiyeze efika kuwo wange ngare jambeza lesikhathi ukuzakazitholi imali yangkona ibonakali ukuthi babe bekwanise ukuthi bezidengele emashoti
khona emasimini akulela kudobhayo ngitsho ngitsho
emasimini vela akuzange kutholakale lutho izula rinanga le ndlela eyathi kuzonge emasimini kade kungela lutho sibili azange lapho ukuthola lokhu hawu okuncane akuzange ukuthi abantu bevune kubuye emakhaya iyana kade kuphelele ebuwoseni lokukheza nje ungumuntu lohana zakhe hhayi kade kungela lutho sibili kenye
manje zona izifuyo-ke ziyathola yini amadlelo kunye lamanzi okunatha
izifuyo endaweni zethu lapha kochezhou magoli dingani ziyangena phakathi lapha egemu lapha yikho lapha ezidla khona ezinye ziyakuya izifuyo zisidla laphana edete utshani bukhona sekutshiyene le ndawo lapho bayevela khona eriseva laphana ngenxa yokuthi amanzi azange engene phansi kwaphuma utshani awulutshwani kakhulu so atleast siyakwanisa ukuthi zitshole ubutshani wokuthi yenza isikhathi zingafikisa kobonovemba zifungisa then kuthi amanzi bayazipombele ezibhuranini lezi zisaphuma amanzi but ezinye izibhurani seziwomile kahle kwade
manje ubona ungani kusiyaphela umnyaka kuzaba kuhamba njani
kukhanya uhulumende ngasikhuluma labo kuko-GMB kukhanya basalungisisa basayenza amanye ama-logistics yona ukuthi abantu bengancedakala njani but akukapromisi kakhulu ukuthi kungaba le red leaf masinya but nxa bekhuluma lapho ngokuthi no kusalungisisa okunye kubona ukuthi ukudla nxa kungatholakala kuzafika lapho kulabantu njani in terms of i-transportation and then sometime tshela ukuthi hhayi lungisa ilist yakubuyela e-GNB GNB bayokuthi bazathengisela umuntu an individual isaka nge-$38 engakafaki imali ye-transport kuya kumele ukuthi abo-headman bedinga i-transport for their people so isiyofisa kulodisemba novemba hhayi vele asibone ukuthi singazafika kuze because even okwakatesi hhayi abantu balambile uyambona vena umuntu wekuhamba engakakutsheli uyabona ukuthi yabe ukuthi hhayi vele iyakhuluma okuningi mayelana nendawo zendlala zona lezo ey'tshola kungenezi so indlala ikhona kuyabe kunzima kakhulu okokuthi ivenye ezikolo kulama-drop out ngikhuluma kuzele ndawo endlala because umntwana ukuthi ekuhambe e-distance ephenduke ebuye ezehlala engazanga uyaprefera ukuthi esinye engasahambe isikolo
khona ezikolo-ke kunjani siyasizwe ezinye iy'ndawo ezifana labobhinga besithi bona amatisha kawasekho kunjani khona ngapho esigabeni
esigabeni amatisha akhona amatisha akhona but uhlupho lonalolo ukuthi amanye amatisha angkona akhona wona lawana amatisha lawana angaphelelanga ngangikhuluma njalo ngiyabe ngizama ukuthi yazi hayi angikwazi ukuthi ngingakhuluma ngisithi angake ngingazama ukuthi sikhulumisana labe-public service commission ayibo ba-responsible lendawo ye-deployment yamatisha ngibatshela ukuthi you-find ukuthi isikolo siyabe silo-teacher oyi-one ofundisinetend teacher form 1 up to form 4 so uzazibuza ukuthi teacher yena lo uzayenelisa yini ukuthi echaye ama-classes lawana wonke because ungathi umunike an exam class kuphela yama-form 4s ama-form 1s lawo they need i-good foundation so uyabona ukuthi amatisha ayashota public service commission layo iyayo isithi iyanikwa a-certain number of teachers to deploy so amatisha of course labana kade bekhona abadala nxa ngibuya kubuzwa ukuthi basinyelele ukubuya benjani ukuthi akula mathu babuyile babantu ezikamasi okunambileyo kuyana kokuthi abalamandla intenziwa unaba abawuthabeke sebenziphashonle amin ngisiyani lokuswelakala kwemariko nokoba bayakhona ona siri bakhona nje but bayakhona ona ukuthi imali ilitshwane.